Akula malunga e Citizens Coalition for Change ku Fifth Avenue. Into ekhona ukuthi abantu bakhitshwa. Izalukazi zethu ezakuntutu ziyathunqa zavela zakhitshwa. Kwathathwa abantu abavela ngaphandle kwaBulawayo, vela abantu abatsha. Nasazikwazi ukuthi uBulawayo uyagcina osikhulile, sikwazi ukuthi uBulawayo uyagcina intandane. Kathe isinto eyenzakalayo kubuya abantu abavele abangela ama-address koBulawayo. Uzananzela ukuthi ungahamba kathese ebusuku ku 6th Avenue uzananzela ukuthi abantu bayabelela esitaradeni khona pa ngoba abalazindlu koBulawayo. Abantu labana balala esitaradeni ngoba iZANU-PF ifuna ukuthi abantu labana beregister ukuvota ku ward 1, bafuna ukuthi bethathe ward 1 beyenze eZANU-PF. So iZANU-PF yabilokhu ibuthelela amavenda ku ward 1. So sikhuthaza abantu abasekelayo bonke abafuna inguquko elizweni ukuthi behambe beregister ukuvota, ngoba kuthange bekulamasotsha. Indaba yangkhona size yangenelwa lamabutho, yikho phela bencitsha i-opposition laba abaphikisayo i-voters roll, ngoba i-voters roll liyana siyinto yamabutho.
Ungasitshela ukuthi liqiniso na ukuthi abanye abathengisa o-5 Avenue ngamalunga ebandla lenu?
Lawo ngamanga aluhlaza joko. Into esisenzakala kuntuthu ziyathunqa ikuthi abantu bezana ibasebenza i city council ibasebengumsikeli. So abantu abathengisa laphana ku 6th Avenue lo 5th Avenue ngamalunga eZANU-PF, ngoba ukuze utholele indawo yokuthengisa kumele ube le card le ZANU-PF. Kwathi ngemva kwe COVID satshela amakhansela wona la alandela uMonsora, sabatshela sathi lingakhipha abantu. Bona bathi kuthiwa uhulumende uthe khiphana abantu. Sabatshela sathi silezalukazi zethu ezakontuthu ziyathunqa ezivele ezithengisa khonapho, lingazikhiphi. Bona bathi balandela umthetho we-COVID. Nasasikwazi ukuthi ubengavele libakhiphe kumbe bengavele bekhitshwe. Into ezakwenzakala ukuthi kuyafakwa abantu beZANU-PF. So kwathi sokusiba lokhetho luka provincial chairperson weZANU-PF, yikho sabona abantu abaningi abangahlali koBulawayo sebelethwa sebelethwa ukuthi bezothengisa ezindaweni zonezo. Abantu labo basaqalisa ukubona songabantu vele abaphethe amakhadi ezanu begqoka impahla zeZANU-PF. Labo abachoyo ukuthi kuthiwa ngamalunga akusela lunga le uCCC vele ayila muntu lapha, ngoba bonke abantu ababethengisa lapha sebakhitshwa. Sokulabantu abatsha bezanu-PF, njalo iZANU-PF ihamba ithatha izimali ebantwini laba. Imali izokuthengisa ezamabhe asahambi kumsitheli, imali esezihambe ezikhwameni zabantu beZANU-PF. So esingakutsho ngesikhiwa ukuthi yikhu ku city council.